lokhu ngokunye kokuvezwe zingcweti zezempilakahle ezisebenzisana nenhlanganiso ye-United Nations Population Fund, UNFPA, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewoteleni ye-Golden Peacock edolobheni leMthari. Emazwini ethulwe ngobona ngenhlelo zendlela eziphathelane ngokwelamisa kuhle imuli enhlanganisweni ye-UNFPA, uDr. Raghavanshi Zimbarendra uthi kungalesi sizathoke kumele luqakathekiswe lolu hlangothi.
Nanxa selilizwe eselilabantu abanelisa ukufinyelela lezindlela zokwelamisela khatshana, kwasesekhona abesifazana abafisa ukuzisebenzisa lezi ndlela kodwa sebesehluleka.
UZulu okubalisa uMnumzana Nkosikhona DVD uvumelana lalo mbono ethi ngoba ilondoloza impilakahle yabantu kakhulukazi abesifazane.
Kudala sibakhula sasikwazi ukuthi abazali bethu babezala bebengu-9 kwesinye isikhathi bebeyi-10 kumama oyedwa. Okwakhathesi izinto sezitshintshile, omama sebefuna ukuthi bazame labo ukuthi bazi-empawe, bangene labo baye ezikolo basebenze emakhampanini lapha. So kubangela ukuthi i-family planning ibe ningi kakhulu. Sikhangelela ukuthi umama laye athole ukuthi uyakwanisa ukwenza imisebenzi yakhe afisa ukuyenza, a-achieve la izinto afuna ukuzi-achieve, kungakhathalekile ukuthi ngumama womuzi.
Ngaphandle kokulondoloza impilakahle yowesifazane, uDibidi uthi ukwelamisela khatshana kusiza ukuthi owesifazane laye athole ithuba lokuzithuthukisa ngendlela ezehlukeneyo okuphathisa ekuthuthukiseni isizwe sonke.
Khathesi amaguma asemalutshwane ngoba abantu babhizi bayalelale lezimoli sesiba zisinga. Khathesi silabo cost of living laba sebekhona bangaba yimbangela yokuthi i-family planning isetshenziswe kakhulu. Abantu sebekhangela kakhulu indleko ezibakhona ekubeni labantwana into ezinjengazona lezo.
Lanxa kungumlando kahulumende ukulondoloza ilungelo lohlangothi lwezokulamisa kuhle imuli, ingcwethi kwezempilakahle zithi uZulu laye ulehlandla okumele alidlale okubalisa ukudinga usizo nxa ethe wadibana lenkinga kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMthari, ngingumezi Gama.